Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ntate leli thuba ngibonge utalono kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingale vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 3 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga esanda kwedlula kubele zehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezinenge.
Udlame lwemdakela sibukela phambili ke kusenziwa libandla lezanupf abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano lokhuyalokhuyana kadanisa kakhulu.
Kodwa abebandla lezanupf bathi lawa ngamanga nje kuphela agcona ibandla lezanupf.
Nabantu nje nkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi ethu silambe ikhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla lezanupf, bengcolisa uhulumende wezanupf okwenzela ukuthi kubancedise ekhethweni lolo lubuyayo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi izehlakalo zodlakela elizweni ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections kumaviki edluleyo zibangele ukuthi umsebenzi wazo wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ube lukhuni.
Okwakhathesi kuhlupho olukhona ukuthi i-voter registration le iyenziwa kuma-district offices, lama-provincial offices kayisekho duze lasebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga esanda kwedlula kube lezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizinkulungwane phose ezimbili 1901 ezigoqela udlakela oluphathelane lokhetho. Kugwalo olwethulwe izolo, linhlanganiso ithi lanxa kulezehlakalo ezithinta ibandla eliphikisayo LACCC, ibandla lezanupf yilo elidala udlakela olunengi. Linhlanganiso ithi njalo ibandla elibusayo yilo eladala udlakela olwenzakale einsiza lasematobo phambilini kokhetho lwama-by-elections olwenziwe ngenyanga edluleyo. Iyengeze yathi udlakela lolu soludlondlobala ngoba sokulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Linhlanganiso isole njalo amapholisa isithi abopha amalunga e-CCC kuphela echiya awebandla lezanupf nxa kuthe kwaba lodlakela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-councillor we-CCC koBulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Udlame lwemdakela sibukela phambili ke kusenziwa libandla lezanupf abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano lokhuyalokhuyana kadanisa kakhulu. Njengebandla le-Citizens Coalition for Change kukhanya ke yithi-ke udlame lolu lwenziwa-ke kumalunga ebandla lethu awe-CCC kakhulu. Kuyasengisela obala ukuthi uhulumende wezanupf ekamengagwa bayelesaba kakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change ngoba ebona ukuthi yile lizanqoba ukhetho lomnyaka ozayo. Yikho-ke sezama-ke ukuthi ayinqabele-ke ukunqoba kwaleli bandla ngokuthi abantu bethusele bachaywe emakhaya. Yikho isiqalisileke izame ukwethusela abantu abanye bechaywa, abanye bevalelwa, bengahanjiswa enkantolo. Ngikuzama ukuhlukuluzela kwethusele ukuthi abantu abasekela lelo bandla, labantu abafuna ukuvotela lelo bandla besabe bekhatshana ukuze besinqoba-ke ngendlela-ke yobugwelegwele bona lokho.
Kulokwesabela ukuthi ukhetho lusondela nje, udlakela lalo luzadlondlobala kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu, kukhona yini elingakwenza kumbe elizakwenza njengebandla eliphikisayo?
kwande liphikisayo okwenzakalayo kuyasidanisa kakhulu yikho siyatshaya ukhwelo emazweni ke akhelane lawo, siyatshaya ukhwelo ku-SADC, siyatshaya ukhwelo ku-AU, siyatshaya ukhwelo kwi-international community ukuthi ibone okwenzakalayo eZimbabwe ingene okwenzakala eZimbabwe kumise kungaqhubekeli phambili kusenzakala. Njalo sifuna ukuthi-ke abazokhaselayo ukhetho abavela kwamanye amazwe bavunyelwe babuye nje bakhululeke kusasele inyanga funa ezidlula isithupha lolo khetho lwakenziwa usafika njalo kusadlula njalo inyanga eziyisithupha lolo khetho selwenziwe. Lokho kuzayenza ukuthi-ke babone konke kwabo kusenzakala elizweni, hatshi ukuthi kuthiwe ukhetho belukhululekile kodwa abantu lihlukunyezwa lichabe bocha ibandala isizwe coalition for change lingavunyelwe ukuthi likhankase. Kuyinto-ke embi kakhulu esenzisela ukuthi-ke akulalungele luntu ezizweni eZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Untungameli uphinde njalo waxoxa lelunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi ibandla le-CCC yilo elilodlakela hatshi elezanu-PF.
Angivumelani labo labo bantu ngeripoti yabo lethi kube nodlame ngesikhathi besebasizalayo. Kuyikuthi engikubonayo imisebenzi lenkomo sikhangele ukuthi iqhutshwa ngobani. Ngabantu nje nkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi bethu kulanda ukhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla leZANU-P F, bengcolisa uhulumende weZANU-P F okwenzela ukuthi kubancedise ekhethweni lolo olubuyayo. Konke kwezodlame dlame nkomo, hhayi eqinisweni lonke ngesikhathi lesi esikuyiso lesi ku-new dispensation kathesi lapha udlame nkomo silubone ngesikhathi esedlule ku-Second Republic lapha udlame kalukho nkomo udlame abantu bazenzela okungokwabo. Yikho ubona abantu laba nkomo kade sebesenzani sebesithi nabantu so babe nento abafuna ukusondelela yena ukuze baqinise indaba yabo yamasanshini. Bamele beyisupport indaba yamasanshini ngoba kade sibazukukula kwabantu ekuningi amarani Afrika ethasa kumangalisayo. Abantu beqala endaweni yokuthi amasanshini afuki beleso indawo yokuqatha. So kuloko yinto okunjalo kuloko kubuyayo kuyabancedisa ukuthi bathi babambelele ukuthi ama-sanctions ba-anele kube bebambelele kiwo. Akunalutho kuphela, akusekuqiniswe lokhu ngoma.
Kodwa insiza lasematobo bagawule sibone kusiba lodlakela, sabona amalunga ePhalamende afana lo nkosikazi Jasmine Tofa belimala belaliswa lasezibhedlela.
Ukhona nkomo ngike ngathi emalangeni adlulayo sisilandelela indaba zenezendayo sikhangela sikathi kuyini silokwenzakalayo. Uzathela ukuthi nkomo amaripota aphumayo phansi ku-ground khona ngale azathela ukuthi abantu abanye abathile babeprovoke abanye abantu kwadaluka imisinsindo enjengayenaleyo. Abapheshayo imisindo kunabanye abathile bahamba bepesha imisindo kweziyindawo. Wazi nkomo silako umangali khonoko ukuthi bona abantu be-CCC bona babedlama olumangalisayo bona abantu. Ungakhangela into abayenza ngalo magubhe ngesikhathi kube ku-tombrayo yilo dlama abahamba kwese sikhathi bayahamba besenza bayaprovoke abantu kwesikhathi ngomunye ekhuluma webhinga lana sitena sibalindele labo bantu bafuna ukuthi nibube ngasicabengalo kuyo sibalindele sibalindele. Ungakuthi nolungipelela i-by-election ukuthi ulindele abantu ukuthi bengayenza so zayenza so ngibona kanti ayisikho lokhu. Abantu ku-Second Republic lapho abantu bakhululekile kube kuthula yonke into abantu bazidankasela kuhle kodwa nkomo abantu ngabantu.
Lo-ke ngumnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-P F, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lokhe sikudaba lunye, inhlanganiso ezizimeleyo zithi izehlakalo zodlakela elizweni ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections kumaviki asanda kwedlula zibangele ukuthi umsebenzi wabo wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ube lukhuni, ngoba abanye besithi uhlelo lolu aluguquli impilo zabo. Umnumzana Nkosikhona DBD, isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023, uthi lanxa bekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, izehlakalo zodlakela e-insiza lematobo, imbiko yokuqilibezela kukhetho kanye lokuxotshwa umsebenzi kwamakhansila ebhinga kubangele ukuthi abanye babe madolonzima ukuphatheka kulolu hlelo. Umnumzana Dibidi utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi baqoqa imidlalo ehlukeneyo ezigabeni lapho iziphathamandla zeCommission yeZEC ezibhalisela khona abantu abafuna ukuvota.
Lokho esiqhubekela phambili ngomsebenzi wethu okuncedisa lokukhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota eMat North, Mat South lakoBulawayo. Kodwa abantu bamadolo nzima, hey, ngoba kulezinto eziningi ezenzakalayo kwezimpangazwe, sesibone ukuthi eBinga lapho njalo esisebenza khona kwa-recallwa ama-councillors angu-6, so kutsho ukuthi kuzavotwa kutsha khona ngale. Kwenza ukuthi abantu badinwe manje. Ngapha thina sikhuluma ngokubhalisa ukuvota, ngapha sokumele ukuthi bevote kuma-by-elections agcwele ubudlwangudlwangu. Sikubonile ematobo lasensiza sesikhangela futhi ukuthi khathesi sesidaba lamaye ama-by-elections futhi kubobhinga ngapha konkhana kulusinika kwenza umsebenzi wethu benzima ngoba abantu bale mbuzo ebuningi abalokhu besibuza yona ukuthi singavota basuze becotshwe na. So kumele labo abakwezombangazi ukuthi balungisise izindaba zabo ngendlela ezingcono. Ayikhona lokho ukuthi abantu babecotshwa njalo nje abantu bebuyela besiyavota mchokotsho becele asazwisise ukuthi kanti ukuvota kwakhona kuvota kangaki ku-5 years zona lezi zabe zikhona konkana kuyenza umsebenzi wethu benzima kakhulu se lathi nje ekhaya vote sifisa ukuthi ngabe bezombangazi bakuhlolisisa lokho. Ngiyakwazi ukuthi ku-constitution yethu eZimbabwe kodwa sifisa ukuthi ngabe kuyakhangelisiswa ngelihlo elingcono kwezombangazi ngoba konkana kwenza ukuthi abantu badinwe ekuphathekeni enhlelweni ezinjengalezi.
Abanye babekhala ngokuswela incwadi ezeneleyo zokuthi bebhalisele kathe sihlupho lolu solunjani kumbe sokulezinye njalo incwadi ezehlukene kulaqala ezenqabela ukuthi abantu bebhalise ngobuningi ba.
Okwakhathe sikhlupho lukhona ukuthi i-voter registration lay iyenziwa kuma-district offices lama-provincial offices eze kayisekho duze lasebantwini. So umsekulando esesilawo thina la nje ekhaya vote ukuthi sidinge ama-resources ukuthi sincedise abantu ukuthi befinyelela kuma-district offices wona lawo lama-provincial offices babhalise ukuvota. Yikho sokuqakathekile kathesi ngoba nxa ama-ofisi sekuma-district offices sokule nkhamba eziningi kuphinde kube le ndleko eziningi ukuthi umuntu azafinyelele endaweni yokuthi abhalise ukuvota. Njalo i-registrar's office ibibhizi matasatasa ngendaba yama-ID. Abantu abatsha abaningi abale 16 years bathethe ama-IDs amaningi. So laba abasebele 18 years yibo abangakwanisa ukubhalisa ukuvota. Njalo lokho esibakhuthaza ukuthi sixoxisane labo lathi lapho esiyabe sikwanisa khona sixoxisana lezeki ikakhulu besike sayenza ama-soccer tournament kubogwanda lapha labo Lupane sa invite zekuthi buye lapha abantu abatsha badlala khona i-netball lebhora ukuthi izobabhalisa ukuvota bekhona lapho. Kuyasincedisa kakhulu kodwa ukuthi sifinyelele indawo zonke kuba nzima ngoba izeki akusizi kakhulu ukuthi siyekhuthaza abantu kodwa izeki yona ingekho itholakala emadokofisini akuma-district ama-district lama-provinces kuphela ngoba basemakhaya yibe sibona ingani yikho lapho lathi singancedisa kakhulu ngoba indawo zakhona zikhatshana lalapho abantu abangabhalisa khona. Kuyaso kumele ugade ibhasi ugcine ungasalala ngekhaya sulala khombe e-district e-town khona lapho e-district uphinde ubuyele njalo kusasa. So esikufisa esikukhangeleleyo khathesi ngo-November kusiya ku-February ukuthi sibe simatasatasa sisebenze emakhaya lama-ZEC officials akhona ukuthi sibe siyenza ama-events kumbe singathi ngama-tournaments kumbe ama-programa angaletha abantu abatsha bebuye ngobuningi babo. Khathesi izeki iyenza ama-processes abaningi kakhulu anti liyabona kulama-by-election kule dim limitation exercise ke saxoxisana la izeki njalo sikhangele ukuthi by December next month bebesinika ukuthi ingcwele yama-constituencies simi njani abezompangazo labo bayakhampeyina kulama-by-elections. So sesibona ukuthi kona khathesi ihlupho sesisiba lalo nje ekhaya vote ukuthi kule information overload kumele ukuthi sixoxe ngokuthi kule by-election sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bevota. Sikhuthaza abantu njalo sifundise ukuthi i-delimitation kutshoni kebe kuhamba njani sokuthweni. Kuba lezi zinto eziningi ezenzakalayo kuma-community kodwa thina sikufisa esigxila kikho yi-register to vote njalo yokuthi uhambe ngelanga lokuyavota uyevota.
Alo-ke ngumnumzana Nkosikhona Dibidi isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ethiwa Ekhaya Vote 2023 obexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokudlwengulwa kwabantwana eziqintini zecholocho lebulilima esigabeni seMathepeleland. Zithi okudanisayo ukuthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esecholocho.
Istudio 7 ithekele ezinye izigaba zetsholotsho lebulelima okulabantwana beleminyaka engaphansi kwethumelane 14 abendileyo. Abanye babo abadlengulwa izihlobo sebengabantwana. Lokhu sokwenza osakhulayo unkosazana Nasimelo inkosi Mhlanga ukuthi abumbe inhlanganiso ayibizwa ngokuthi Orphans Friend and Community Development Trust. Inhlanganiso le igcina abantwana abadlengulwayo labanye abazintandane. Mamhlanga ogcina abantwana abangamakhulu amabili 200 ukhuluma ngokudabuka kwakhe inhliziyo okwenza wasungula inhlanganiso le. Uthi wathola umntwana oleminyaka elithumi lambili 12 years esemendweni wahlukwezwa ubuhlungu obumangalisayo.
Ngathi ngifika ngathola umntwana wayemncane, she was very tiny, ngiyewanzisa ukuthi ngiwanzaqansi organization nale. Ngathola umntwana wayemncane eseyendisiwe, njalo ukuyenzisa kwangikhona wayeyendise kusibare wakhe, indoda ka-anti wakhe. U-anti wakhe wayekulo mkhuhlane yena lo elizwe HIV. She was tiny, wayemncane lokhu akuzwisa ubuhlungu but ngazibuza ukuthi athi ngivele ngizamncedisa njani. Ngazibuhlungu kakhulu, ngaba angry kakhulu ukuthi ngazonda ngazondela i-community yonke.
Kule nhlanganiso Mamhlanga uthi kasathathi intandane zodwa ngoba baningi kakhulu abantwana abangamankazana labafana abahlukunyezwa ihlobo.
Abantwana bonke asebethulelithi iqhubekele phambili yezifundo zabo. So emhlubulweni wakithi khona ngapha etsholotsho laseplumtree ngananzelela abantwana abaningi badropha out at an early age belabo-8 years 9 years baqedule-7 ye basaqhubekeli phambili yezifundo zakho sesehlala phansi nxa yenkazana ebeyazithwala kumbuseyenda.
Iningi labantwana abagcina inhlanganiso le bahlulukelwe kwamagama ngokwabehlelayo empilweni. Abanye babo babhinywa izihlobo. Umamhlanga uthi uzama nsuku zonke ukubathoba inhliziyo zabo ukuthi ziphole bakhangele ikusasa yabo.
Bajayele ukungibiza bethi mama, bathi mama mina nga-abhizwa ngahlukunyezwa nguzibani lozibani bakukhalela ezinyembe zezinzima khona la kungababiza ukhaya labo phansi la izinto abakutshela zona ziyesabeka and uthole ukuthi kabe ngama-close relatives kabe kunzima ukuthi indaba ezinjalo and ukuthi uthole ukuthi zanyathela kuma-families zanyathela. Umntwana wahamba wayaripota wakhuluma kugugumbo wakhuluma kumalume ukuthi uzibani sembambile nguzibani uyasingenela ebusuku. Kwabuya kwakhuluma into yangikhona abadala engcende babhadalisana bona bodwa khona ngale emakhaya.
Esibhedlela seBulawayo United Hospitals koBulawayo kulo mntwana oleminyaka esishiyagalombili 8 years ozithweleyo. Lo mntwana wakubikwa ukuthi wamithwa nguyise njalo amadokotela athi asevalweni ukuthi uzabeletha kuhle yini njalo adideka ingqondo ukuthi bamncede njani. Umntwana lo uvela kulesi sigaba njalo ube indaba ebifihliwe izihlobo. Mamhlanga uyamazi lo mntwana.
Indaba ezabe zinyathele kucommunity zanyathela because umntwana lana sokuvelile kuyindaba kwakhe wahamba umama ngikhona lobaba ngikhona babe siyezinyangeni kokho ngikhona umntana ethu loyiwe ngabantu isisu sakhe siyakhukhumala uyithi udiscove ukuthi uma yafika esibhedlela amanesi ukuthi hayi no kulo muntu phakathi lapho esiswini and umuntu okhulelisa umntwana sekumele ukuthi abe brought into what account but indaba ngikhona ukuthi uthole ukuthi isekhaya and ma isekhaya ibanjwa njani indaba enjalo umntana lo uzamzala phela umntana azamzala umntana wesihlobo sakhe.
Ukhansela kaWard 18 ebulalima umnumzana Land Ndebele uthi zakhamizi kumele zikhulume ngenxa zibona abantwana abahlukunyezwayo ezigabeni zabo.
Siyacela ukuthi bantu bakithi asihloniphaneni, sihloniphe abantwana. Nxa kulento enjalo siye emapholiseni kumbe ebantwini abaseduzane ukuba basize balamule into le ingaqhubeki ngesigaba sakithi.
Unkosazana Mrs. Sibanda osebenzela uzulu esigabeni sebulalima uthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo.
Ngesikhathi esiningi abantwana laba aba-abhuzwa ngabantu nje. Uyathola ukuthi babhinywa ngabantu abangabazali babo, abantu ababagcinileyo emakhaya. And kubuhlungu kangaka mina ngokubona kwami ama-perpetrators wonke amele angene entolongweni athole isijeziso ukuze kungabi le cycle ye-perpetrator.
Amapholisa alile ukukhuluma le-Studio 7 ngokuthi sokwabotshwa na ubaba womntwana lokuthi bangaki abantwana ababhinywayo eZimbabwe. Imela Studio 7 ebulalima igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa. Okwamanje-ke ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo! Hey, 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 hey.
Bivuka njani balali be Studio 7 ngivuswa ngihlanhla mahlanga seBotswana eFrancis Town ekhaya elupane esigabeni semalungu lapho ngizalwa khona mvuse mama uNanhlanhla mvuse lo malume uPaul Ngwenya uJabulani Ngwenya inkomo RJ usathuyani ndevula laphana ngithi thina hapi kunjani izulu liyana liyana kakhulu okumangalisayo hapa ekhaya kunjani seliqalile ukuna yini selithele inkubo emasimini selibile yini ihlanyele injalo ukudula ngakho kanti yathi siyabuya kuzolincedisa ukulima ngiyabonga emuhlanje osoguweni olapha eButswana Francis Town amen
sanibonani basakazi bethu Joseph unkabi indolela ikhulumana okhulumayo bengicela uPaula ngendaba yeground le ugovernment waseZimbabwe noma ngithi umengameli weZANU-PF oyileader onguye ophethe iZimbabwe kumanje
Studio 7 ngiyalibingelela abasakazi bonke engasoze ngiziqambe igama ngokungena hlayi yafunda voice call ngiyaweza amadoda akhuluma ukuthi bambaneni yebo singabamba yebo siyenzeni CCC sapho kodwa silaye nxa ngabe kubotshwa ubaba wena mntwana uyabulamandla na ukuthi bekufika cacu ukuthi vele phakathi ebusa ekhaya angeke inikeze CCC manje ngoba sabona kusana so into engayithi ukuthi namhlanje umongameli wasezimbabwe uzazivume sone ground ngenxa yokuthi usibandelisho bakho wafika kwenda niyakithi esitshela ukuthi kukhulumile mnanga ukuthi kavumi so angisho ukuthi CCC angiboni ngene mbuso lokho kuyacaca ukuthi CCC ayini ngiyavuma uRichard lami noma bethu seSouth Africa bona imali okuyenzakala ekhaya kwecaca ukuthi vele iZANU-PF akula parts ngayi support CCC ngamanje wonke kodwa hayi angiboni siyanga wamanje sikhuluma nje ukukhala base nje bayalinikeza amabheli kuyachaza hayi ngeke siye ngisho ukuthi CCC
injani Studio 7 Studio 7 ogawule bengakhulumi njalo lo Joseph Ajuba bayakhulunjalo nasitwelezi babo emathebeleni endawo bayakwazi emathebeleni nitwelezi emadrobheni emakhaya bayakhulumi njalo abadala laba bakhumasalo bazoselulapo ngoba athi ilizwe liright emathebeleni abantu badubeka abantu abasebenzi ngabe emalokithini yebonto abantu badubeka nje hambe kwalokithini ngabo 10 abantu babehlezi emathini mhambe ngabo 5 ngabo abantu babehlezi njalo abantu bathwelezi nitwelezi emadrobheni emadrobheni apho nxa ogawule lo Joseph Ajuba bayesithi ilizwe linje linje liright kwigawulekele khona abantu bechurch badubeka sabalandlala yanda nje churuchu bese churuchu zolo abantu chuchabala kudla ngicho bathi kathi ugawule bathi ugawule yasigumanela sikwazi ugawule umuntu onjani gawule uxolela abantu bakini gawule xolela abantu gawule abantu sebedini ngayo gawule akuxolela abantu gawule gawule xolela abantu yekela ukukhumela abantu amanga zikhulumelela ku side wet yekela ukukhumela abantu ematopo laba la cha abantu vela selithandi nematopo selithandi azilithandi ngayivothi sadivothela ukuthi sasichaya let's say to say
Studio 7 basakazi abahle siyalibingelela lonke hayi asibambaneni bakihlobo ngiyalibingelela lonke indawo zonke nanyengudaniel ncumalo engulumayo ngwelupaka wathi elupani sithi inguquko ayiye phambi asintsheni ngiyalibingelela lonke basekeli betriples indawo zonke ngingumsekeli wesimayouth kakhulu Studio 7 cela lisithumezele izindaba njengenjwayelo ngiyalibingelela lonke sakazi
amavuko ngoku siyabonga inhlelo ezakhayo yokufihlekile kuyawo lwasizwa siyabonga siyababaza awey thandathandi eBotswana ukhona ndebele ngiyabonga mkhulu wami ngiyabonga kanjani kodwa lapho komalaba oleda kwalapha ku what 99 pane angiyithandisa kanjivali ni ngale kwezinkunzi ngathi ngaphetsha kwezilwane awungwenya uthandathandi wabantu yaphilani osibabazi kimsebenzi liyenza nika iqiniso lenu moveni ngwenya
linjani studio linjani njalo onke 7 abasakazayo konke le mina ngikwazi ukuthi ngembona imbono yami ngifaka ingabalwa kencise la blocker angazi ngicela ukubuza ukuthi liyayizwa liyangizwa yini inxa ngiluma ku phone yami ye wrong ukwenzela ukwazi lami ukukhuluma kuse hayi mina ngoyezi CC angisuye weza yebo ngabe ngisehlule ukukhuluma kodwa angikwazi ukuthi ngaphambanisa yini ukukhuluma kumbe angiphambanisanga limfake lami kustudio 7 ngoba ngisendelwa umunye umngani wami ukuthi ngizwe izindaba ezisuka eZimbabwe mina ngise lami ngiyazithanda sengilalela abanye ababefaka imbono hayi ngiyazithanda izindaba ze-studio 7 yizo vele ngizilalelayo nxa lingasangisendeli sengihlupheka mani sengize ngizicela komunye umfowethu oseceleni kwami lapha makuthini
bahlale bakamthwakazi nangapha ukukhuluma ngokuthi ngekhukhule ulungisa udaba lekuground lezinduna lemandela lezinduna zimphakathi abuye futhi abachaye ukubulawayo ukukhuluma ngekuground ngapha uthumela amabandla futhi azochaya abantu kutho ukuthi indaba okukhuluma ngayo ayisiyo indaba ongayo yona ngezobulala iphakathi asimuza exolisa asimuza ekhuza xa ekhuza ngapha ngalobasumlilo asishiyani indlela amabandla phela unini sidubeka sile 42 years ubeka la lamhlanje ungaze umvotele u-3PC yena lo kala nto za kambe amashona la agcwele kobolupane nkayi kezi mapisa bite bridge false road wanki yibo bodwa uchamisa ngabakhuba yini phakathi umthakazi uzafuna ukuthi izizwe zenezi ezikhonabo zibe ngezingakhuphakathi emabhoda yibo bodwa bathi asikambe lokuthanyela kufuna ukuthi uyefunda sizwa amaphepha abantwana kuthiwa atshona yibo abatshontsha bapha abantwabethu abantu bethu bafunda isishona kambe bangaphasa yini isishona mina lami uyise wakhona ngingasabi bantu bakamthwakazi axakanani lalaba sizimele sodwa akuhluphi maningi amazwe asekhululekile azimela wodwa sizisako khathi thina sincengani khonapha esingalakho konke silakho konke silakho ekumthwakazi asiye sikhangeleni lolu daba
vele uzami pf ikula mota kabulira abaphathi bakhona kuwukuthiwa ngikhuba kondlo akati kamota zingungenezongene ziyawolwezi mwenza kuyabujaziyaba yabwanjira marala chans ziyakuyabudisturb mafree twalangisa isikaloko kumapolisa na muntu wali namba kabati mota iri kuwanga walidina wakalyanga walidina kulusu walidini nakuli then the campinga kosaa ngamota tiwope iri kulusu anga mabesis wonse na mapolisa takwe pali mota zinalimimwa zinyama but mlange mota mbozi kumungayika ziyakumele chitiru gabe andakuti gabe yabutandani kwikonza kutonga zami pf kuchita mini nguyo yabula matista kale kabali mupawa kale kabali mukutonga kupeka ndiro zindikazibendele don't mind ichabo kuti kupeka kabali kuprotectwa kabatigwa pala konza kutonga ipano yobula mafilise mota kabalikidwe munangagwa ezinkuru kutonga manje nkuba konza manje pasali yewe area awula bana kabo patuti kurwe ma ambulance muzibadela ama klinika ya mane ye maticha afole kabo tu ni mari nzimota yo mini mari nzipeya ekuta basibiki man fulimende mwaya ano wato tuasiyamu manzari ya zangule kutakitu na njile mwana
Tarumba siyabonga ye imi ngamazo yenu ke lawo lina balaleli bethu elisiphewona okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi iCommission yokulinganisa amathuba abesilisa labesifazane eGender Commission icubungula umprofita uWalter Magaya ukuthi engaba ehlukuluza na amalungelo abesifazane esontweni yakhe. Leli phephandaba lithi uMagaya waphunyuka kucala lokudlwengula ngomnyaka ka-2019. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulowesifazana wegudu ohlaselwe yimpisi yamhluthuna ingalo lozwane. Leli phephandaba lithi unkosazana Joyce Marutaya oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasitshiya galombili 38 ube yedwa esengadini yakhe duze lomfula othiwa Nyazwitsi. Aze ahlaselwe yimpisi ebihamba yodwa. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga isanda kwedlula kube lezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizinkulungwane phose ezimbili 1901 ezigoqela udlakela oluphathelane lezokhetho. Kodwa abebandla lezanu PF bathi lawa ngamanga aluhlaza joko ngoba lokhu yikudinga nje ukugcona ibandla leZanu PF phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.